kulihlazo elikhulu ukubonakala umuntu owatshontsha ukhetho waqhubeka njalo ongumuntu obesebukhokheleni kwelizwe kusukela ngo-1980 efisa ukuqhubeka ekhokhela elizwe kodwa kungelampumela ebonisekayo ukuthi umuntu uyingcitshi njalo uyazi ukukhokhela abantu. Now, iphutha leli silibona ngoba inhloso yakhe lubaba ayisiyo ukwenzela abantu kuhle, cha. Inhloso yakhe ngeyokuthi yena labantu bakhe lezihlobo zakhe zikhone ukuthatha umnotho welizwe benothe abantu behlupheka. Lokhu kulihlazo elikhulu njalo abantu baseZimbabwe okumele basukume bekwale. Abantu beZimbabwe kumele bekwale not because ubudlwangudlwangu bezanu PF ubulani lathi kodwa ngoba konke okwenzakala ekubandla elibusayo kuyathinta uzulu wonke jikelele. So kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu baseZimbabwe siphakame sikwale lokho ngoba siyazi ukuthi lapho siya khona lo mnankagwa labantu abakhe lezihlobo zakhe akula kukhanya.
Ye, khonapho ke singathi liza kuvimba njani khonokho. Kulendlela yokuthi lingakubamba sifithi hayi lokho sesikumisa kungabanjwa njani?
Umkhosi suqalile phakathi kwebandla lezanu PF. Umkhosi suqalile kumabandla aphikisayo. Uzananzelela ukuthi thina njengezaphu lathi umongameli wethu uSibangelizwe Nkomo uphumile emalangeni esitsho ukuthi thina njengezaphu siyakwala lokho njalo engaqhubeka ngayo lento yena umnankagwa kuzamele sisebenzise zonke indlela ezokuthi abantu baseZimbabwe baphakame beyale lo msangano owenziwa ngumnankagwa labantu bakhe.
Ye, kodwa singabuza sile ukuthi wena ubonani kuyaphumani khonapho, angabuyela yini kungajawu 2028 kumbe kuvele kuzayehlula ngamafutshane?
Ngowami umbono personally njengomsongelwa kaNdlovu angiboni kusenzakala lokho ngoba emthethweni ku-constitution ukuthi akhone ukuthi kuphumelele izifiso zakhe kulo mqanso omkhulu kakhulu legally njalo emthethweni. Kodwa-ke abantu baseZimbabwe sebabona uhlazo esalenzelwa ngoRobert Mugabe ebuse waze wahlala laku-wheelchair ebuse waze wakhohlwa lokuthi ungubani igama lakhe. Abantu sebabona ububi bento enjalo njalo abantu baseZimbabwe ngibone ngani mina bazasukuma njengoba sebeqalile ukukhonona lokulwisana lento le extension yethemu. Kodwa i-extension yodwa akusiyinkinga, inkinga enkulu ukuthi ezomnotho imisebenzi yabantu economy nje generally yiyo ezafosa abantu baseZimbabwe ukuthi bakwale ngoba abantu bahluphekile.